kafuna womathengisa ngoba bebethengile amafutha ngeprice ephansi, bethengisa bethole iprofit eningi ukwedlula imali ababethenga ngayo. So amafutha akhona emagarajini, amafutha akhona lapho abathenga khona, kodwa abasafuni ukuthi basebenzise izimali abazitholayo ukuthi bayathenga amafutha. Kodwa angiboni njengani amafutha ukusilela wawo ukuthi amafutha akuli.
Abakufunayo lapha yini? Yikukhweza intengo mhlawumbe ifike kubo $7 njengalokho kuke kwenzakala kuthanga.
Even nxa bengakhweza intengo, indaba ebekhona ukuthi abanye abalama-service station ikakhulu abantu ama-individuals abalama-service station bebedinga ithuba lokuthi bazuze imali ku-Reserve Bank nge-1 to 1 bayithengise u-parallel market, bazizele ama-profits amakhulu bengathengisanga efikele langkhona. Kodwa kathesi njengoba uhulumende sithi umuntu onke makathenge imali ku-interbank market, sebebona njengani awusebenzi kwi-profit. Kodwa ngibona njengani ukuthi nje bayakhonona ukuthi kungani i-Reserve Bank yesula i-1 to 1 ababethenga ngayo. Kodwa ngibona njengani i-Reserve Bank iyayenza into kumele babe benze umhla yekuqala i-Interbank Market.
Umphathi ntambo obona ngendaba zamafutha ezimota umnumzana Fortune Chasi ukhangelelwe ukuhlangana laba magaraji namuhla, ubona belulungisisa yini lolu daba?
Ngibona njengani uzawatshela ukuthi laba abafuna ukuthi bathenge lokuthengisa amafutha kumele benze okufunwa yi-market. I-market izofuna ukuthi abathenge amafutha bathenge amafutha bethengisele abantu, zisenza i-profit enzakala ku-fuel industry. Kumele behlise ijute elingena ngalo amafutha. Kodwa ngibona njengani akumelanga ihulumende isubsidize amafutha ngoba amafutha athengwa phandle kwelizwe. So ngibona njengani ubaba uChats kumele abatshele ukuthi laba abafuna ukuthi baqhubeke bethengisa amafutha kumele bawathengise besebenzisa ama-profit margins akhona globally kuma-markets akhona, atsho ukuthi bezuza imali beyithengise bethengiseleku-parallel market benze ama-profit abakhulu ngoba